okwenzakale kuzano kulento eziningi okuzichoyo okuwa kwengqonqothela zezano kutshengisa okuwikhenwa kwephathi ngoba ungayikhangela izano iba le-face thize zephathi abanye bangathi i-renewal but mina kangikhola ukuthi ungaba i-renewal ngoba iningi labantu abakhona kuzano bangene ngemva kwa-Emerson as long as urenewa iphathi u-Emerson eyifesi yakhe kunzima ukuthi ayirenewa ngokutshintsha abameli bephalamende so mbona ngazathi khonokuyana ukuthi odabe ngabantu odabe hlezi beyibuso bezano ezabelweni bawile kutshengisa ukuthi ibandla langikhona lalo liyawa okunye othi ungakukhangela yinamba ye-turnout i-turnout yabo ungakhangela eka-2018 laleye khona indawo eziningi ama-figures angikhona ayehlile okutshengisa ukuthi abantu ngesimo somnotho lesimo sezinto ezenzakalayo abalathemba ebandleni thize ungazake uthi urenewa iphathi uhamba usiyadinga oyenrolanga usiyadinga oflora abantu bonke esingathi yi-deadwood ubusithi uyayirenewa ngabo so ibandla langikhona eqinisweni yikuthi alila future alubana belile future ngabe sibone abantu abaningi abatsha abangaziwayo besiba yibo ubuso bebandla besizathi hayi ibandla liyarenewa kodwa kuhanje kwarecyclwa i-deadwood ehambe yathintithwa emangcwabeni yayenziwa yaba yibuso bebandla abantu abazakala abanye nge-violence abanye bayatshontsha so kangikhola ukuthi libandla esingathini lingaba yibuso abantu ababiselweyo abavotelweyo singathi yibuso bebandla okunye oza kukhangela ngalo ibandla langikhona yilokho okwenzakaleyo ikakhulu kobulawayo ukuthi iningi labantu abamele ubu-MP abantu abancintisileyo for i-local authority ngabantu abavela ngale kukaChangane khonokho okuyikho abantu bakobulawayo kodwa behlala besilwa ngakho so ibandla langikhona uyabusuzibuza ukuthi liyathi lilibandla labantu njani lihamba liyethatha abanye abantu kwezinye indawo ukuthi besusa abantu endaweni zabo bemele abantu endaweni engasiyo yabo so khonokho uyakutshengisa ibandla langikhona lidisplace abantu bemandebeleni libafakela abantu bekwezinye izizwe kanti kungani bengahambi bemelo nina laboyise endaweni zabo
kodwa iZANU-PF ufuzwayo ithi ilibandla likaZulu njalo abantu okhuluma ngabo bakhethwe nguyuZulu bakhethwe ngabasekeli bebandla
abakwenzileyo ama-primary elections akula ngendlela abaza kutshengisa ukuthi ba-democratic yikubone kulokukhonona okuningi abantu abathi inamba yabantu yempumela lenamba yabantu abavotileyo kayihambisani inamba yempumela siningi kulabantu abavotileyo libandla elihlala lisenza izinto zenkohlakalo.